Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 28 kumpalakazi 2019 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le MDC labela abaswelayo ukudla kobulawayo eHarare leChegutu.
UPresident Shamisa uthola izikolezi kungatsha zebandla le-MDC ezingaphandle kwelizwe labanye abakhona phakathi kwelizwe, ngoba esithi kuqakathekile ukuthi sijwayele ukugcinana lokugcina abaswelayo phakathi kwethu kulandelisana lenhlelo ze-MDC eze-Social Democracy.
Baphatheka njani abahlali bakobulawayo ngokucitshelwa amanzi okwesikhathi eside lokungabuthwa kwezibi nsuku zonke?
Bekungayisikho ukuthi singezelele kuyikuthanda kwethu, kodwa singezelela kuyikuthi amanzi ayasilela. Singananzelela kumadamu esiwasebenzisa amabili asevaliwe, asisatholi lutho obulawayo ukuthi ngezelelele ukuthi sithole lawo manzi.
Umkhosi we-Victoria Falls Carnival uyaqala kulelo dolobho namuhla.
In terms of ama artists avela South Africa, Botswana, Namibia, in the past we've had ama artists coming from, you know, Swaziland, Lesotho, because you know we pride ourselves as a sub-Saharan festival.
Uxolo umkhosi lo uqala kusasa ngesonto. Zonke lezi ndaba lezinye kanye lezomhlalo lizasizwa kuwona lo msakazo wenu we Studio 7. Ibandla le-MDC lamuhla linikeze abagugileyo izipho endaweni yokulondoloza endaweni yokubalondoloza ekuphumuleni Old People's Home okobulawayo, njalo laqhuba inhlelo ezifanayo eHarare leChegutu. Umnumzana Nkululeko Sibanda, umkhokheli wesikhulumelisa leli bandla ebekulo umkhosi wokobulawayo, usichasisela okuningi ngalolu daba.
Well, besihambela lama MP akobulawayo labo senator besihambise izipho ezisele kupresident Nelson Jamisa kubogogo labokhulu abasekuphumuleni Old People's Home. Okunye bekuqakathekele esikwenzelayo ukuthi sithethe isikhathi sokuthi sicoce labo, sahlabela izethekeli zabo. Lokhu kuhambelana le zinqumo zikapresident uShamisa ukuthi uhulumende kumele abe ngothanda ukusiza ama-pensioners, njalo ogcina abaswelayo. Siyakwazi ukuthi abantu abaningi abadala abakhe ilizwe lethu okweminyaka eminingi kakhulu, iningi labo besebenza 30, 40, 50 years. Ngakho sekuyisikhathi sokuthi ilizwe labo libabonge, libagcine. UPresident Mthamisi wenza lokho elungiselela ukuthi sijwayele njengezana zeZimbabwe ukuthi siyagcinana, we take care of our own.
Sabona ukuthi kwakulo hlelo olufanayo kunsukwane ezedluleyo liza luqhuba kuziphi njalo izigaba zelizwe?
Uhlelo luyaqhutshwa kuzigaba zonke zeZimbabwe. Thina besilapha namhlanje, bakhona kade beseHarare, bakhona kade beseChegutu. Khuluma nje sesivela eCabacha, lapho sokwenziwa uhlelo olufanayo lalolu esilibone ekuphumuleni.
Izipho lezi umnumzana Chamisa uzithola ngaphi, njalo kuyini kahle kahle abapha khona?
UPresident Shamisa uthola izipho lezi kungatsha zebandla le-MDC ezingaphandle kwelizwe, labanye abakhona phakathi kwelizwe abafisa ukuthi baphathise uZulu weZimbabwe ngesikhathi esinje, bekhuthazwa nguye uPresident Nelson Chamisa, ngoba esithi kuqakathekile ukuthi sijwayele ukugcinana njengezalane zelizwe lokugcina abaswelayo phakathi kwethu kulandelisana lenhlelo ze-MDC eze-Social Democracy. Izipho lezihlanganisela into ezifana lokudla okumnandi okutholakala ngesikhathi sekhisimusi, amafutha okuphekisa, isepa, amadishi okugezela, abo-rice, flour, into ezifana lazenezi ezijwayele ukutholakala ngesikhathi sekhisimusi. Hayi, bathokozile kakhulu abadala abazitholileyo kubo-Old People's Home lalabo esisuka babona eMgungu.
Lo umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeliso umkhokheli webandla le-MDC, umnumzana Nelson Chamisa, sixoxelaye ekobulawayo. Iningi lithi liqhubeka lingela amanzi okusebenzisa eneleyo edolobheni lakoBulawayo kulandela ukumiswa kwamadamu amabili ukusebenza kuleli dolobho ngohlelo lwe-decommissioning kanye lokwengezelelwa kwamahola okucitshwa kwamanzi ngeviki esuka ku-72 esiya ku-96. Idamu le-Umzingwane le-Aphanxema limiswe ukusebenza ngoba elesilinganiso samanzi esiphansi kakhulu. Lokho kwenzakala lezibi zingasabuthwa nsuku zonke esikhathini esiningi ngenxa yokuswelakala kwamafutha ezimota okuhambisa lokunye. Ukuze sizwe ukuthi abantu baphila njani kulo mumo, sixoxa lo-Councillor Sikhululekile Moyo wePhumula le-Hyde Park, njalo engumgcinisihlalo wekomiti ebona ngehlelo zamanzi e-council yalelo dolobho.
Hayi, besisazamile ukuthi sikubambe, kungayisikho ukuthi singezelele kuyikuthanda kwethu, kodwa singezelela kuyikuthi amanzi ayasilela. Singananzelela kumadamu esiwasebenzisa amabili asevaliwe, asisatholi lutho oBulawayo ukuthi singezelelele ukuthi sithole lawo manzi. So lapha yindlela yokuthi sizame ukuthi uBulawayo wethu wonke abe le ndlela yokuthi uba lawo manzi ngesinye isikhathi. Ngoba asifanelisi ukuthi sifide uBulawayo ngamanzi kanye wonke umuntu. Okunye bekubangela khona lokho ukuthi izindlu zethu bezingasebenzisi wonke, bekusebenze yodwa. So kupampa kwangkhona to ama-reservoirs. Okubangela ukuthi sibe lama-timetable nalama esiwayenzayo ukuthi ngelanga eligakayo naleli kuyabe sibhale kule ndawo. Sikwenza ngombono wokuthi sizame ukuthi uBulawayo engaphelelwa ngamanzi kanye singalungiselelanga, sizame ukuthi nedu kungasilasta kusiya phambili.
Kodwa abantu bawazuza yini amanzi okusebenzisa labo ababewavalelwe?
Angithi kunje uma ngikhangele nganiki example ye-ward ye-17 lapho engikhona, amanzi ahamba ngolwesithathu aphenduke ngolwesihlanu ekuseni. Ngolwesihlanu ilanga lonke abekhona, ngomgqibelo abekhona, so sabe sifanelele ukuthi abantu bayagezisa izinto zabo lapho abagcina khona amanzi abo. Barisile belungiselela ukuthi ngesonto nxa esephinde ukuthi ahambe futhi. Ayisuke ukuthi ahamba continuous 96 hours, ahamba 48 hours abuye ahambe futhi. Ayisuke ukuthi sihle siwathi continuous 92 hours ngoba ngeke ukusebenzeke ingcekeza ingaba khona kakhulu. Kodwa se-Afrika sithole ukuthi abantu siyethe after 48 hours bawathuli, sibuye sizivale futhi.
Labana abahlala endaweni eziqansileyo-ke amanzi sebewathola yini ngoba siyezwa ukuthi ko abafiki?
Ye, indawo ezinjengaboPhumula Sawuti, aboMganuni, ezingani ziqhakene ezingafike emagwegweni isayiti lePhumule yami ngapha lapho kwezindawo kuyenzakala. Esikhangelele ukuthi kulohlelo lwe-BCP khonapho kulama-pipe lapho aseqalisa ukuthi balungise khona ukujinja. Abawathola amanzi kodwa siyazama imizamo yokuthi amabhawuza ngesikhathi sesiyenza i-timetable ukuthi simake sure ukuthi abantu bona labo izindawo zona lezo bayathola amanzi. Abanye njalo nxa kuyukuthi kusebusuku sivalile izimpopho abanye bayathola ebusuku kancane. Kodwa lapho angafiki khona sekile siyazama ukuthi amabhawuza wona lawo amalutshwane abhikigithi ngindawo zonke ukuthi wonke umuntu athole amanzi ngoba amanzi ayimpilo.
Lokhu kwenzakala council isithi ayisenelisi ukubutha izibi njengakuqala abantu begcina izibi emayadini. Kuqhubeka kuhle yini ukungadala imikhuhlane lengcekeza njalo?
Izibi ngikho njengani elizweni lingani lohlupho. Sikhangelele ukuthi ngaba khona sizama imizamo yokuthi sibe siqhubekele phambili sibutha izibi. Olwezibi-ke besiqolisile ngoba yona la ifuyele ibivilingikho. Okokuthi itholakala bekuzabe zibuthiwe izibi leziyani. Okunye kusuka kube lihlupho lokuthi umkhono wethu ongamanga kuhle.
Lowo Councillor Sikhululekile Moyo wePhumula le-Hyde Park, njalo engumgcinisihlalo wekomiti yobona ngenhlelo zamanzi edolobheni lakoBulawayo. Okwamanje-ke silitshiye kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo we-Studio 7 esethulela isiphathelane lokwenzakala emaphandleni.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampawa fube mbula.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni lilami untungameli Nkomo. Lamhlanje siphatha udaba lokuguquka kwemkhathi, i-climate change. lolu ludubo oluhluphayo emhlabeni jikelele olubangela indlala ezingapheliyo lokunye okugoqela izulu lesiphepho. Indlala yalonyaka ibangelwe ngumthelela weclimate change. Silomphathintambo obona ngezemvelo lomkhathi umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu. Ngiyakwamukela kuhlelo Ndlovu.
Ngiyabonga.
I-climate change ludubo oluhlupha okunganani?
Yezindaba le iyahlupha, indaba esogudwini. Siyananzelela ukuthi akusafani lakudala. Sinasikhula kube kule ndawo obekuthiwa imsenya ebingacitshi. Khathesi le msenya engayibona ngikhula kangisayitholi ngenxa yokuthi izulu esesilithola kalisanele. Sike sayenza i-analysis yama-drought years from 1946. Besinanzelela ukuthi from abo 40s up to early 80s, i-drought ye ibisiba khona after every 6 to 8 years or up to 10 years. Khathesi sesisiba lama-drought years esiba yeminyaka emibili emithathu ilandelana, iyeqise 2 years esithi izulu lingcono iphendule. I-frequency yakhona isithumane. Njalo kubuhlungu kithi ukuthi lapho ukule drought khona, le economic performance yethu iyehla. Sibe sikukhangela khonokho, sikhangela nje ukuthi i-economy yabo iperforma njani. I-graph yakhona iyalandela nxa izulu liliningi, because you are an agro economy. Izulu lingaba liningi, i-economy yethu iperforma kahle.
IZimbabwe kuyini ekwenzayo ngalolu daba?
Thina esasikukhangele kakhulu kube kuku-energy sector, ama-emissions ebesikhangele ukuthi sizayehlisa by 33% sisafika ku 2030. Kithi i-energy sector i-contributa phose 44% yama-emissions. Eyinye e-contributa kakhulu yi-agriculture, e-contributa almost 42%. Lezi zombili ngesizikhangele sibili ngelihlo lokhozi ukuthi sifuna ukuphuma le ndlela zokuthi siyehlise ezigoqela abo-renewable energy. Sesiqalisa ukuthuma le framework eyama-electric cars. Phezu kwakhona lokho ku-agriculture kulalokho esikuthi thina yi-climate smart agriculture. O-fertilizer esiwasebenzisayo, sisebenzisa fertilizer bani, njalo sipholutha kangakanani i-environment. So i-climate smart agriculture ngeyinye elontshwe lonyaka esizabe gradually siyiletha ebantwini. I-climate policy ikhona, kodwa kulo mnyaka ozayo sizabe siphuma lo mthetho i-climate act ezama ukuthi ifake amazinyo kunhlelo esilazo ezokuthi abantu benakekele umkhathi wabo, njalo beyehlise izinga abapholutha ngayo o aba-emitha ngayo amagasisi.
Amalahle asetshenziswa kakhulu eZimbabwe lawo alomthelela omubi emkhathini, kuyini elikwenzayo ngawo?
Zonke inhlelo esilazo ezi-include ukusebenzisa kwethu i-coal, ngoba i-coal ngeyinye yama-cheapest sources of energy. Zonke inhlelo lezi sezigoqelwa nenhlelo esilazo ezokunakekela umkhathi ezi-include izihlahla esizihlanyelayo. Ngomnyaka kusukela next year siyabe sihlanyela izihlahla ezifika 30 million. Angiboni ukuthi kulelizwe elile-thagethi enjalo. Lo nyaka besine-thagethi ye-15 million, but saba lobunzima bokuthi izulu ngenxa laba lilutshwana sasengafuni ukuhlala izihlahla zife phelele ku-12 million. Phezu kwakhonokho silama-investment amaningi abuyayo aya ku-solar power. Konke lokhu nxa sikudepela sikuhlanganisa, thina ithagethi yethu yokwehlisa nge-33% by 2030 siyayibamba.
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni, njalo besixoxa lomphathintambo kahulumende obona ngezemvelo lezomkhathi umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu. Thiyani indlebe kulolu hlelo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamile. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zika Chris Gande.
Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje uhlelo lwethu sixoxa lonkosikazi Queen Maligwa olwela ilungelo labesifazane njalo wake walwa impi yenkululeko. Sihlaziya ukubotshwa kukankosikazi Mary Chiwenga.
Ya ngiyazinyelela wonke abalaleli. Indaba lapha iyadanisa okumangalisayo. Ithe kibona ukukhokheli bethu abula nhlonipho ngoba even that lethu owayethukana naye former wife wakhe wamhlukuluza njalo. Khathesi kulo usemhlukuluza and yindlela yakhona yokuthi amthulise engakhulumi izinto azaziyo lazibonayo. Engasavezi imfihlo azibonayo ngoba angahlukuluzwa, ahlukuluzeke kakhulu, uyabe esegcwele ukwesaba. Ngoba uJocelyn laye wayehlukuluzwa kakhulu kanjalo noma engabhalelwanga kodwa wahlukuluzwa. Khathesi lo sehlukuluzwa kakhulu eze evalelwa. Nxa kuwukuthi wayefuna ukumbulala, abambonayo ngesikhathi sakhona efuna ukumbulala, indaba kungabangayikhesi, wahle wabotshwa. Khathesi lokho kukhona ukuthi sebona okutsha. Sekumele athathe okutsha ngoba thina i-leadership yethu ngeyokuthatha abafazi-tshintsha just like dresses. Mina ezowumani ayisiki ukuthi thina abafazi vele asikhangela njengabantu kuleleli lizwe, asilama-rights, asilamalungelo. Nxa umfazi engasapoti khonokho okwenziwayo ngithiwe engasibili i-leadership u-VP wethu, hayi i-worst thing elizweni. Ukuthi vele akulala phesi yakhona. Umfazi angaze abe ngwayiphi iphathi ka-respect, ethole that respect njengomuntu ongumama. Akula muntu ozalwa ngomunye umuntu, bantu bonke bazalwa ngabafazi. Ngakho ke ngicela ngifisa ukuthi nxa kufika endleleni zabo balalele nabo basihloniphe basenze abantu. Umfazi munye sibe nxeba one elifana naye, asihloniphe sibe ngumuntu munye. Baphambanisa i-leadership leyi by time abantu benanzelela ukuthi abantu laba vele abasilungelanga. Sidinga ukukhokhela obulungileyo obuzaba lenhlonipho yoluntu lonke. Ngiyabonga.
Ye, manje ngokubona kwakho ubona ungani ngezombangazo yini eziyenziwayo kumbe ngumuntu obengasafuni unkosikazi wakhe kumbe kukhona nje okutshaya amanzi kwezombangazo la?
Uyabona umuntu ngawuhlala la endlini ulemfihlo eziningi azaziyo umama Lwane. Ulemfihlo ezikaChiwenga eziningi azaziyo. Ngathi the only way you can silence umuntu ukuthi engavezi imfihlo zakho iyona le ndlela. Umama Lwana ulemfihlo plus uyazi okuningi even lokuqatha kwezimali zelizwe, uyazi okuningi. So ngale ndlela kasizakhuluma lokho embangazo kukhona kwaziyo umama Lwana. So she must be silenced. Yinto ekhona bamsilensa ukuthi ahlathi ti athule azekufa. Ebungxenye lejele lakhona engaphumi futhi ahlabulawele phakathi. Nxa kuzabotshwa umuntu aze kubotshelwe baba wakhe kuyabe kuzulwamsizane. Yikho kutshengisela esilizweni lethu ukuthi akula nhlonipho. Nxa kukuthi yena kulwa nomfazi wakhe, umfazi wakhe when it come to amakhosi kumele amprotect nomethe engasamfuni abe nguye omprotectayo, abone ukuthi indaba yomfazi wakhe na njengo-VP yamprotect. And the other thing is to divert i-attention yabantu khathesi. Abantu beconcentrate kukhonokho ubona besazi ama-plans abo into abazenzayo. Nxa abantu bengakhumbula ngesikhathi nge-era kamgabe kwaba lokubotshwa kwabantu ababe ngezimali ama-salaries ababezinika ama-salaries amaningi. Akwathiwa abantu babotshwa corruption abantu bakhangela khonokho. The next thing abantu labana kula nto eyenziwayo kwahamba nje kwaphelela ngaphansi kwe-carpet. Khathesi khonokho okwenziwayo yinto nje yokudivert abantu i-attention yokubakhohlisa lukhona okwenzakale ngalwana umnyaka sikuma-elections. Now sebekhohlisa ukuthi abantu bakhonsentrate kukhonokho bona belokhu bethatha amanyathelo besiye phambili. Umama Lwana vele khathesi nje uyasetshenziswa ispanera, uyasetshenziswa uvala abantu amehlo and yena uChiwenga ngoba imele improtect. Akula transparency abangayiyenza ngokuhlukumeza umuntu ongumfazi. Ngiya yedwa ojentileyo ama-diamonds e-charge aya ngaphi? Yiba bakwaziyo. Kuningi abakwaziyo ukudlula khonokho kwamama lo ukuthi bavalele uMary. UMary kakhulu binje aphume ebantwini. Ngabo mama sibambeni elizweni lakithi eZimbabwe sekumele sisukume simele ilungelo lomuntu ongumfazi sonke.
Lo-ke bekungunkosikazi Queen Maligwa olwela ilungelo labesifazane njalo wake waba ngumlweli wenkululeko yeZimbabwe. Ebesixoxela uhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo kuvikezayo. Lilayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Namhla kuhlelo lwethu olwesiphathelane labesifazane silomqondisi wenhlanganiso elondoloza intandane ivula indlela Gardens of Fun Care Center unkosikazi Patricia Chabalala yena ongumsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Siqale ngokumbuza ngabakwenze ngelanga lekhisimusi labantwana abagcinayo.
Abantwana bami sibilinge bekhathele bathi abangani bami abase UK nabase Australia babathumezela ukudla okuningi benza isikhisimusi bamfakela le mali sabathengela ukudla sabenzela ama 7 colors wona lawana sathi sifuna sibaphe nabo lana kunzima kunzima kanganani ungqolo lako badle badle 7 colors zona ziyathi sezidliwa ngabalolutho sabathumezela lama calculators ama penseli okunye akukafiki kuyabuya sabenzela abantwana badle ngonkozizi wonke bakholise kakhulu sabe lesifumuso enhle edlule eminye iminyaka ngoba ngitho ngoba kunzima lonyaka sifuna ukuthi ngenzele umuntu ikhisimusi njengoba sethulekile nangathasa ukuzenzela amakhisimusi.
Kahle kahle ileyo 7 colors okukhulunywa ngayo kuyini?
Besibathe irayisi yabo ele-chicken elamasoseji sabanika ama-salads abo o-beetroot, o-lettuce, o-cucumber, o-amagubile, lamaqanda, lama-salads wonke siwafakile bathi bake bawadle bakholise banatha lama-drinks abo.
Ye, kodwa abantu bayidlale njani le ikhisimusi njalo benzani ngaleli khefu njengoba bekhala ngokuningi ukuswelakala kwemali ukudla lokunye?
Bayidlalile ikhisimusi bengalayo imali ngoba ngibona abaningi bedaniwe bedakwe lilanga leli ngoba bathi ilanga lingaphalineni zengqondo ziyajaba unganatha kodwa badlalile ikhisimusi ubone kuzokuhlephumelana kuzokuphana okukhulu. Ngabona abantu bekwanisa ukuthi akakuthumezele nje inkomishi ezimbili zerayisi otholileyo la kunika i-drink kube lokubambana nje okuthize lokuzwelana lokuphana lapho engibone khona ukuthi shilanga leli ngelokuthi lawo lakho shiyele omunye hlephumele omunye kodwa lapho emashop ethawuni oko-TMI phaobani bani bonke okuphisemseke kugcwele kakhulu bekuthengwa kakhulu abalemali zabo bebethenga kunzima kakhulu.
Ezindlini lapho abantu bebelakho yini okokusebenzisa? Amagetsi lamanzi
okusihluphe kakhulu ngamanzi amagetsi hayi besindawo amanzi asihluphile ngoba ike ilibele nje asakatazela sathatha mbijana khonokho khonokho ahamba idlale nzima ngoba uyakwazi singethisa ukuthi kuyaphekwa imigani yabi iphongo iba mningi siphile nzima abantu abaningi baphile nzima ngoba basonelisanga ukupheka into zabo kuhle basuke sebesiya ezibholaneni besiyadinga amanzi besabanana begcwali ilizwe lonke bedinga amanzi ngoba uyakwazi ukuthi amanzi aqakathekile ayafuneka nasemaqeleti nakuyo yonke indawo so abantu babe lobunzima kakhulu ngendaba yamanzi.
Bona ingane umnyaka ozayo uletha ubungcono yini?
Angazi ukuthi anami kumbe umnyaka ozayo uzasiphatha kuphi kodwa ngiyakhuleka enkosini ukuthi ube ngumnyaka ozaba lokubuyela obuthi njengoba uyabona izikolo ziyavulwa nje kufuneka yonke into. So angazi umkhathi wakhona kuyangehlula ukuthi ngokubeke ngendlela eqondileyo.
Leyo bekuyingxoxolo unkosikazi Patricia Chabalala umqondisi wenhlanganiso yeVulindlela Gardens of Fun Care Center elondoloza intandane njalo engumgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. kwezi phathelane lemidlalo namhlanje ebusuku ngehola lika 9 o'clock, yilo phela ihola elisichiya kalolunye u 9 o'clock iqembu le Egypt ele Al Ahly litibana lele FC Platinum, kuthi ele Ethiopia Sahel lihlangana lele Al Hilal kumidlalo ye CAF Champions League enkundleni ye Salam Stadium e Cairo. Ithemba ke abanelisayo bazawubukela lomdlalo lapho esizabona khona ukuthi kozala nkomoni. Kusenjalo ke umkhosi weVictoria Falls Carnival uyaqala kulelo dolobho kusasa ngesonto, njalo abaqoqayo bathi amalungiselelo asephelile. Kukhangelelwe ukuthi kuzabe kulabaculi kanye labalingisi abavela endaweni ezithiyeneyo zomhlaba. Sixoxa loTina Shema Woneni oweqembu lomculo ele Flying Bantu elizaphatheka kulomkhosi, njalo yena ngu-ambassador walolu hlelo.
Ngoba so guys ama artists wonke are confirmed technically konke is everything is in place in terms of ama artists sama artists avela South Africa, Botswana, Namibia. In the past we've had ama artists coming from, you know, Swaziland, Lesotho, because you know we pride ourselves as a sub-Saharan festival, so as much as we can ukuthi sibe lama artists avela and down as Chennai. Then in terms of ama attendance there to Vavela, Botswana, Zimbabwe, obviously South Africa, as far as Mozambique, we have had abantu coming from Canada, from America, from Europe.
Ukulungiselela lokhu bekulula yini? Litholile imali eneleyo lokunye nje okunenginengi okufunakalayo?
Things are a bit tough, but sizamile sibili. We've succeeded to do it. Abantu bayajabula sibili. It's at the end of the year, abantu usually are in a good mood because it can evolve. And abantu bayakwazi ukuthi service gida, our music is great, ama artists there too, they're professional. So the atmosphere is a very vibrant one.
Lo Tina Shema Woneni oweqembu lomculo ele Flying Bantu ongu-ambassador weVictoria Falls Carnival. Iqembu lakhe ke liyabe liphatheka kulo umkhosi kusukela kusasa ngesonto. Okwamanje sendichiya ke kumculo ka DJ Maphorisa ubusiswa lo DJ Tira ngabanye labo abazabe becula kulo umkhosi. Umculo ka DJ Maphorisa ubusiswa u DJ Tira labanye. U DJ Maphorisa ngomunye ke ozabe ephatheke kumhlangano kumcimbi we Victoria Falls Carnival wona uqalisa kusasa. Sizwile ke uthi Nashe Mawoneni oweqembu leFlying Bantu ongu-ambassador walo umcimbi esithi ngempela sebelungiselele wonke sokuza amalungiselelo asesemaphethelweni kusuza qhubeka umcimbi. Olivalelisayo ngusithandekile, ngikhona pha eWashington DC.